Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 19 Mfumfu 2023 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje. Umeli wePalestine eZimbabwe umnumzana Thama Almasari uthi badane kakhulu ngokuselakala ngokuswela usekelo olugcweleyo kudaba lokuhlaselwa kwabantu eGaza Strip libutho lakwele Israel. Umphathintambo wezomnotho umnumzana Mthuli Ncube uthi kuqathekile ukuthi amazwe ayezwekazi le-Afrika aphumele amacebo enhlelo ezenceda izisebenzi lapho sezithethe umhlalaphansi amapensioniya. Kuyaxokozela kwele Zimbabwe kulandela ukuxotshiswa kwamalunga edale lephalamende akubandla le-Citizens Coalition for Change ngomnumzana Sengeso Chabangu othi ungunobhala jikelelo webandla leli. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umeli wele Palestine eZimbabwe umnumzana Thama Almasari uthi badane kakhulu ngokuswela usekelo olugcweleyo kudaba lokuhlaselwa kwabantu eGaza Strip libutho lakwele Israel. Sokubulewe abantu besiPalestine abaphezu kwenkulungwane ezintathu i-3400 selokhu kuqhamuke impi phakathi kwele Israel leHamas. U-Almasari usola njalo okwenziwa ngele Melika eGaza Strip. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
U-Almasari wethule umbiko lo lamhla eHarare ngesikhathi ekhuluma lentatheli zindaba.
Palestine will not give up and we will fight on behalf of you because we cannot allow to the Israeli apartheid regime or to renew the apartheid definition in the 21st century.
Ele Palestine kalikuyela emuva lizokulwa ngoba singeke savumela ele Israel ukuvuselela indlela zobuncindezeli.
Bekulenhlanganiso ezijiyeneyo ebezile zithunywa ezilalele umbiko ka-Almasri ebezizoveza ukusekela iPalestine ebhonjwa nsuku zonke ngele Israel elithi lidinga iHamas ngamehlo abomvu. Umnumzana Martin Gerare obemele inhlanganiso ye-Citizens Against Economic Sanctions uthi abantu bePalestine kumele bethole uzibuse ogcweleyo.
Nathi siyakhala namaPalestina, amaPalestina bathi bafuni ilizwe labo and khona ePalestine bafuna ukuthi thina njengamaZimbabweans sikhale ngabo sithi Palestine ifanele ukuthi ibe ne its own state, its own country.
Kuhambo lwakhe lokwethekelela kwele Israel, uMongameli Joe Biden wakwele Melika uveze ukuba ilizwe lakhe lizaqhubekela phambili liphathisa ele Israel lize linqobe.
We're going to keep Iron Dome fully supplied so we can continue standing sentinel over Israeli skies, saving Israeli lives.
Sizoqhubeka sibasiza ukuze sisindise impilo zezizalwane zabe-Israel.
UBiden uthethele lithuba lohambo lwakhe ukuyahlangana lomkhokheli wakwele Israel, umnumzana Benjamin Netanyahu, othi iHamas yiyo eyabhomba isibhedlela esikhulu eGaza Strip yabulala abantu abafika amakhulu amahlanu 500. IHamas iyakuphika lokhu isithi kwenziwa libutho lakwele Israel. Abanye bacabangela ukuba ibhomba eyabulala abantu yaphoselwa iPalestine Islamic Jihad. Labo bayakuphika lokhu. Unkosikazi Ofra Fahari ophethe isigodlo sakwele Israel kwele Zimbabwe uthi kuyamangalisa okukhulunywa ngu-Almasri.
It is the duty and obligation and the right of a government to protect its citizens. And since those crimes were made, I think that every person, every human being, wouldn't like to be associated with such cruel people. You would like to be associated with humanity.
Kuwumsebenzi lesibopho kanye lelungelo likahulumende lokuvikela izizalwane zakhe. Ngicabanga ukuthi wonke umuntu angeke athande ukuzihlanganisa labantu abalolunya olunje. Ungathanda ukuzihlanganisa lobuntu.
Isikhulumeli sesigodlo seMelika sithi ele Israel lilwisana leHamas hathi abantu abahlala ePalestine.
The United States unequivocally condemns all terrorism and stressed the United States' firm commitment to upholding the law of war to include important protections for civilians.
Ele United States liyayisola kakhulu leyo misebenzi yobugebengu njalo lithi lizoqhubekela phambili ukulondoloza abantu kazana.
Ingcwethi ecubungula ubudlelwano bamazwe womhlaba umnumzana Teddy Ncube ongumcebisi kunhlanganiso ye-Leaders for Africa Network uthi okwenzakalayo kutshengisa ukwehluleka kwabamazwe omhlaba ikakhulu athuthukileyo ukuxazulula isisusa sale impi ngoba ukufuthelana phakathi kwamazwe omabili sokuleminyaka eminingi. Uthi udaba lolu lwaziwa njalo yinhlanganiso yamazwe omhlaba wonke eye-United Nations lezinye.
Ngokunjalo ke iconflict yona leyana bekuzafika kustage senesi nje sesifikekiso, kodwa yinto ethusayo, yinto kade kungamelanga yenzakale ngoba ama-channels e-diplomacy abekhona, okube kungekho i-political will ikakhulukazi kwamanye amazwe ukuthi bancedise bona labo esingathi ngama-victims. I-political will yona leyo ungabi khona kwayo yikho sokulethela lolu hlupho esesilalo.
IHamas yangena kwele Israel ngamandla amakhulu lapho eyabulala abantu abafika phose inkulungwane lengxenye 1400 njalo yathumba abafika amakhulu amabili 199 abagoqela labadabuka kwamanye amazwe. Ibutho lakwele Israel lithi lizangena ngenkani eGaza Strip liyebulala bonke abadlelana leHamas, kodwa abantu emazweni achiyeneyo sebetshengisela emigwaqweni besola okwenziwa ngele Israel loba bechothoza njalo indlela iHamas eyabulala ngayo abantu kulelo lizwe. Kusenjalo elemelika selithumele ibutho elihlome laphelela eliselwandle okwamanje lapho elimelele ukunikwa imvumo nguBiden ukuba limanyane lele Israel lihlasele iHamas. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingoMavis Gama.
Abokholo lwesi-Islam lesiKristu bathi impi ye-Israel leHamas idinga ukuthi kubuyelwe emuva kukhangelwe ukuthi yaqalela ngaphi ukuze imiswe. Lokhu kukhulunywa ngalesi sikhathi sekulabantu bafika phose inkulungwane ezinhlanu asebebulewe kulimpi. Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden ose-Israel lenhloko kahulumende weBrithani umnumzana Rishi Sunak ose-Jerusalem sebazise ukuthi bama le-Israel kulimpi besithi ilelungelo lokuzivikela. Umgcinisihlalo wenhlanganiso efundisa imfundiso yokholo lwesi-Islam eMakomborero Insikelelo Trust uSheikh Laja Yasin uthi udaba lolo lwaqala kudala ngomnyaka ka-1947.
IBritain yiyo ikhoze ukuthi ama-Jews lawa, not ukuthi ama-Jews abekho right, no, bakhoze ukuthi ama-Jews laba bathi umhlaba lo owethu. So leso sikhathi babhekile lo mhlaba bathi awunabantu.
Welekelele sithi impile ingaqedwa kuphela ukuthi kufakwe amakhanda ndawonye kwenziwe izivumelano ezizalandelwa.
Masiqaleni lapho ukuthi i-two-state solution le, even if is not 100% kubo abantu basePalestine, asiqaleni lapho kube ne-peace kukhulume lapho. Then ama-rights ukuthi ubani une-right leyo nayo le-right kuzokhuluma later. But khona manje every day abantwana bayashona, abantwana bayababulala. So angeke siqhubeke kanjalo, because even i-history, ama-Jews, ama-Muslim, ama-Christian, bonke abantu laba balandela different religions, bebahlala kahle indaweni ye-one over and over again.
Umfundisi uSeni Sibanda ongumqondisi wenhlanganiso yokholo lwesiKristu eyeZimbabwe Christian Alliance yena uthi impi le ibangela ikwehlukana kwemibono yozokholo.
Siyakwazi impi le ukuthi iqhubekelwe kweminyaka eminingi kakhulu, njalo siyakwazi ukuthi ivelela phakathi kwendaba zokwehlukana ngokholo, njalo-ke nenzondane ke khona abantu belelwa umhlabathi.
Ekhuluma le Studio 7 ingcwethi yezombusazwe efundisa ekolishini le-National University of Science and Technology umnumzana Stevenson Dlamini uthi ukukhangelisisa imbali yalimpi kuqakathekile.
Uma isikhathi siyambona ukubuyela emuva kuthi sama-1947 kwezintu zona leziyana eziyaba lokuthintana komhlabathi, yizo kumele siyebuye lemuva abayexoxisana bachazile ukuthi yini vele kwaba yisifiso sokuthi iPalestine layehluleka ukuthi ibe libizwe elizinekwe yodwa elilenkululeko yale yodwa isifisane. Ngakho-ke awuxabulo lwakhona kubuyela kutheni siyebuyela kwisifika sakhona, yikho kule ndikimba yendaba khona ukuthi izinto zonke lezane zaqalayo ngo-1947 zazisiswe yini. Singabuyela khona phambi yikho kungaqala-ke kukhulunyiswana mhlawumbe sokungakhulunyiswa nomlotha.
Oweyintatheli zindaba eyaziwayo kakhulu eZimbabwe njalo esesebenzela eBhilitane, uMnumzana Bekithemba Mhlanga uthi laloba impilo ele minyaka ilakho ukuphangisa ukuphela.
Le yimpi yomndeni esile minyaka neminyaka, izigidi lezigidi zeminyaka. Angikhona ukuthi izaba yimpi engathatha isikhathi esidele, ngoba ungathi uyakhangela izimpi eziningi, ilizwe le-Israyeli esethe yalilwa lamanye amazwe khona ngale esihlengeni se-Middle East, abanganga ukuthatha isikhathi eside.
Impi le isichiye abantu abafika phose isigidi sebelahlekelwe yimizi eGaza. Umphathintambo wezomnotho uMnumzana Mthuli Ncube uthi kuqathekile ukuthi amazwe awezekazi le-Afrika aphume lamacebo enhlelo ezizanceda izisebenzi lapho sezithethe umhlala phansi ama-pensioners ukuze zibe lelakusasa elihle lapho seziluphele. Uveze ukuba izwekazi leli labantu abedlula amachumi ayisithoba mnemunye ekhulwini i-91% abangazilungiselelanga ukungena enhlelweni zamampentsheni. Kwethula uNokuthaba Dlamini.
Lokhu kuphume emhlanganweni wenhlanganiso eziqondisa inhlelo zamapensheni emhlabeni wonke jikelele, owe-International Organization of Pensioners Supervisors, IOPS Global Forum, owenzelwe eVictoria Falls. Lumhlangano wenziwe ngenhloso yokuxoxisana ngamanyathelo angathathwa ukuze uZulu athole inzuzo yeziginqo zakhe azisebenzela impilo yakhe yonke lapho esephela amandla umzimba ungasavumi ukuthi asebenze. Uncube uchasisa kabanzi ngenhlo kupho ezibhekanela labo asebethatha umhlala phansi.
91% of sub-Saharan African workers do not save for old age.
Inani elifika 91% lezisebenzi kuzwekazi le-Afrika kalibeki esikhwameni imali zokuzilungiselela okuluphala. Yikho bezithola sebesehluleka ukuthola indlela zokwenza imali, okokuthi lanxa sebethe baguga behluleka khona ukuzelaphisa. Loba kunjalo, uhulumende uzahlala esengqubeni yokubona ngokunakekelwa kwalaba. Ngikhuluma izolo nje silobelane izivumelwano lohlangothi lwe-African Union ezimayelana lokunanzwa kukaZulu kugoqela lalaba asebekhulile.
Uncube uqhubeke esithi ukuze babonise ukuzimisela kweZimbabwe kulolu daba lwama-pension, sebethule umthetho omutsha ngaphansi kwesigaba se-Statutory Instrument 162 of 2023 ozabona ukuthi wonke uZulu owalahlekelwa imali yakhe ngomnyaka ka-2008 lapho isisinda sedola lelizwe saphenduka saba yize uzathola imfanelo zakhe. UMnumzana Lloyd Gumbo, isikhulumeli sekomishini ebona ngezama-pension e-Insurance and Pensioners Commission, uchasisa ngokusebenza komthetho lo.
From 1 October to the end of December, ama pension funds kumele bayenze ama calculations ebabona ukuthi ubani kumele athole imali, ubani kumele athole imali. So bengabona ukuthi uzibani kumele simnike imali, sebeletha ku-IPEC ilist yakhona ama compensation plans ukuthi thina sikhangele sibone ukuthi uright yini abakuyenzileyo, bakakulethe kuhle yini. So thina siyabe sile 1 month ukuthi sikhangele khonoko, then singabona ukuthi hayi abakuyenzileyo kuright, akula problem, bengaproceed ukuthi babhadale. I-pension fund iyabe sikhangelele ukuthi ibhadale within 30 days.
Omunye wabakhangelele ukuthola inzuzo yeziginqo lezi ngumfelokazi unkosikazi Regina Khumalo weWange, yena owatshonelwa ngumkakhe ngomnyaka ka-2012 esebenzela inkampani yeZimbabwe Grain Bag. Uthi loba walungisa amaphepha ukuba asale ethatha iziginqo lezi, kodwa lokhu akusafikanga ndawo ngoba ethi watshelwa ukuba inkampani le kayisela mali.
Imali engayisuza lapho was 1,000. Azange futhi baphinde benginike imali. Ngithe sithi ngihamba babethenza behola ngemva ngenyanga ngithenzithi ngihamba bathi ayikho.
Umfelokazi lo uthi ulokudideka ngalokhu engeza ukuba kakwazi ukuthi imali ingangena umswenya nje kungabi indaba zalutho.
Okuyinto kwakhona lathi akusiphathi njengabantu abesisehlupheni angitho ususela nokuthi ubambe ngathi vela sila ngokubamba. Imali leya imele ukunceda ayisaphumi sokuthiwa yisefu njani ingasekho njani ayisekho njani mina ngingakafi.
Ingcwethi ecubungula ngezamalungelo kaZulu umnumzana Efincube ekunhlanganiso yabathengi eNational Consumer Rights Association ephendula kumthetho omutsha lo uthi wokwenza iningi lingabi lamapension kuleli simo sokuyanga abaphakathi kwaso ngokuseleka kwamathuba emisebenzi.
Bonke nje abantu abadala ngokuba mdala bele mali ayizuzayo yikho kuza kwenza ukuthi abantu bagcinakale ngendlela ehloniphekayo ngendlela elungileyo hayi lokho esikubonayo. Kanti ke futhi kuyadingeka ukuthi ku ngiswe into le esiyibona njalo nje yokuthi imali yabantu bayayifaka emabhenki ivuke kusasa ingasela amandla siphelile kumbe uhulumende seyithethe seyebile kumbe siyebiwe ngamabhenki njengalokho sike sakubona emuva le.
Abe Insurance and Pensions Commission bathi umthetho omutsha usungulwe ngemva kokunanzelela ukuba manenge kakhulu amankampani aphule umthetho wamalungelo ezisebenzi zayizolo ngakho kufuze bekhokhe ngemali yakuleli eyaphandle kumbe okubambekayo okufana lezakhiwo zaleyo kampani besithi banengi iholo labo eselaba yize. Loba kunjalo bathi uhlupho ababhekane lalo njalo yikuba ezinye izisebenzi kazisondeli kubaqhatshi ukuyathola inzuzo yazo besithi kunje bahlezi phezu kwezigidi zemali ezingabikwayo. Lokhu kugcizelelwe ngumsekeli kanobhala welemelika kuhlangothi lwezisebenzi umnumzana Ali Khawa othi labo babhekane lohlupho lunye ngembangela yokuba kabalandeleli amankampani abawasebenzela besesebatsha ukuze bethole imali zabo ngokugcweleyo. Lomhlangano uqhutshwe ngaphansi kwendikimba ethi Entrenching Retirement Security in a Challenging World ubukhangelela njalo ukuba kudingwe indlela zokuphathisa labo abasebenza beku-informal sector ukuze labo bathole inhlelo zokulondoloza inzuzo yabo ezabagcina kwela kusasa. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls nginguNokuthaba Dlamini.
Ugatsha lukahulumende olubona ngezamadolobho lubhalele amakhansila awebandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change ukuthi aseyiwo amalunga ekhansili yakoBulawayo kulandela ukuxotshiswa kwawo ngumnumzana Sengezo Chabangu ozithi ungunobhala jikelela webandla leli. UEzra Chisa Sibanda usethulela lolu daba ekoBulawayo.
Gajaru kahulumende olubona ngezamadolobho lubhalele amakhansila webandla eliphikisayo eleCitizen Coalition for Change ukuthi aseyiwo malunga ekhansili kulandela ukuxotshwa kwawo ngumnumzana Sengezo Chabangu ozithi ungunobhala jikelele waleli bandla. Umsekeli kameya wakoBulawayo uCouncillor Donaldson Mabutho uthi liqiniswe incwadi yakhona sebeyitholile.
Sesitholile amagwaliba abhalwe nguminista labhalwe ngutown clerk ukuthi thina ke asisengokhansila. Into ekhona ke ukuthi thina savotelwa ngabantu. I got 5,862 votes kuward 9, the highest in the entire ward koBulawayo. And abantu bakoBulawayo abantu bempophoma ngabajabulanga ngento enzwe nguSengezo Chabangu. And very soon I think abantu baza expressa ukungajabulanga kwabo ngendlela yokutshengisela okusemthethweni peacefully.
Ukhansila waleli bandla le-TPC owakhethwa kuhlangothi lwabomama ngaphansi kwe-professional remuneration uNkosazana Zibusiso Chongwe laye uxotshiwe uthi okwenzakalayo lihlazo.
Ye qeda ukureceiva incwadi evele ecouncilini kuclerk esithi angisanga ukhansela owakoBulawayo because of incwadi ebhalwe ngulozithena ngu-secretary general of i-TPC. It's a disappointing act by the minister of local authority. Bengicabanga nje ukuthi njengabantu abafundile abahamba esikole abawazi umthetho owelizwe though at least respect the constitution, respect the law of the country.
Ukhansela waleli bandla le-TPC owakhethwa kuhlangothi lwabomama ngaphansi kwe-professional remuneration uNkosazana Zibusiso Chongwe laye uxotshiwe uthi okwenzakalayo lihlazo.
Kumbe imhlolo kumbe kuyini silesimanga kakhulu ukuthi sesirecola ade aseyiwo amalunga e-party Mina ngokwami lokho engiyi-UCCC angisukanga ibandla elilo elangikhethayo langifaka ku-PR Council. Angizange ngike ngisuke lokho engikhona khona.
Ibandla le-UCCC lithi selibhale amapholisa licela ukutshengisela koBulawayo lisola isinqumo lesi mhlaka 23 kuMfumfu. Igama lami ngu-Ezra Jesus Mandlawe, Studio 7 koBulawayo.
Izizalane zaseZimbabwe ezihlala kwele South Africa ziveza ukukhathazeka okukhulu ngomkhankaso we-Operation Dudula okuvala wonke amavinkili ezizalane zakwamanye amazwe emalokitshini besithi lokhu kungabangela ukuqhamuka kodlakela lokuchwasa ngobuzwe olwe-xenophobia. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Icuku lamalunga abe-Operation Dudula asungule lolu hlelo elokishini leSoweto eJohannesburg, lapho abangene phakathi ngokungamavinkili lokhu abakwamanye amazwe ngayinye ngayinye. Ekungeneni kwabo bebefika bahlole konke okuthengiswayo ukuthi kulayo yini imibhalo etshengisa ukuthi akukedlulelwa isikhathi. Impahla abebezithola zingela mibhalo bebezithatha bayazitshisa. Kade lapho bebexwayisa abanini okungamavinkili lokhu ukuthi babophe imitshaqane yabo baphume baphele kulezi zitolo ngoba sezathathwa izalwane zakwele South Africa. Le yinto isizalwane seZimbabwe unkosazana Victress Mathutu obuya njalo abe umgcinisihlalo wenhlanganiso elolu amalungelo abesifazane ezim imbokodo athi iyethusa ngoba ilokucwasa ngokuzwe phakathi.
Kuyinto engalunganga kakhulu leyo. Nxa kuyikuthi amalunga e-Operation Dudula acabanga ukuthi laba bantu bokufika bathatha i-business labo, kumele ukuthi baqale babheke ukuthi laba bantu basebenza kusemthethweni yini. Empeleni laba bantu banama-license abanikezwayo uhulumende we-South Africa ukusebenza ukuthi babe lama-shop, lama-spaza shop lawo abalawo. So nxa kuyikuthi basebenza ngokusemthethweni balama-license, why kumele ukuthi amalunga e-Operation Dudula abe bangenela ebahlukumeza?
Lokhu kugcizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe unkosazana Sindisiwe Mpofu ohlala eSoweto othi abanini balawo mavinkili bahle bavala bese sabela ukutshabalaliselwa ibhahla zabo ngabe Dudula laba.
Into eyenziwa ngoDudula iyasisabisa kakhulu, isenza sicabange izenophobia leya eyadlulayo. Kusicabangisa khona ukuthi maybe seyizoqala futhi. Siyesaba kakhulu impela. Abantu abaningi bavalile ama-shops wabo because besesaba iDudula ubana bazobathathela izinto zabo, bayatshisa njalo, bayesaba ukubana bazoqala ne-looting.
Kodwa iqembu le-Operation Dudula elisungule umkhankaso lo lamhlanje ngokungena kumavinkile abokuza elokishini leSoweto lithi abokuza laba abahambe kibo. Ezitolo abangene kuzo bebefika bathathe zonke impahla bathi sezedlulelwe isikhathi besiyazitshisa. Okona ngokuqoqwa kwenhlelo ze-Operation Dudula uMnumzana Thabo ngayo uthi ibhizimusi lokungamavinkili lokhu kumele kube ngelezi zalwane zakwele South Africa kuphela, hhaji abakwamanye amazwe.
The purpose obviously is to save the community from buying poisonous food from these spaza shops. And what we have achieved today, we managed to get some of the food that were expired and includes the nappies, includes the pads for women. And some of those pads, they're fake.
Elinye ilunga le-Operation Dudula unkosazana Cynthia Ntongangane uthi abokuza laba abaphume baphele South Africa loba belamaphepha kumbe hatshi.
Unomuntu akayengakubo nathi sisendaweni yethu, country yethu le, salilwela nelizwe, abahambe nazi ibhamu zabo zibamele.
Loba uhulumende ubengakaphawuli ukuthi kungani abeDudula laba besekelwa besenza umsebenzi okufanele wenziwe abahloli bezempilakahle, amapholisa aqalise esala ukuthi baqhubeke ngalo mkhankaso ngoba isithi abakwenzayo akukho emthethweni. Loba kunjalo bagcine sebevunyelwe ukwenza lokho. Selokhe kufe abantwana bane ababikwa bebulawe ukudla okuthengwe emavinkilini lawo. Iziphathamandla zikahulumende lazo seziqalile ukuhamba zingena konke zikhangela ukuthi abanini banemvumo na yokusebenza lokuthi ukudla bawuthengisayo akudlulelwanga isikhathi na. Ngimele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Thank you. Kuyaxokozela kwele Zimbabwe kulandela ukuxotshiswa kwamalunga edala lephalamende akubandla le-TCCC ngumnumzana Sengezoshabangu ozithi ungunobhala jikelele webandla leli. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu, Gibbs Dube weStudio 7 uxoxe lo mnumzana Believe Gawule webandla leZANU-PF lo mnumzana Fortune Mlalazi owebandla le-TCCC. Ugawule usungula lingxoxo.
Akula ma-recalls Dube kweZANU-PF. Kids akula ma-recalls. Usecretary General weZANU-PF, uDr. Obed Mpofu, kazange arikole muntu. iZANU-PF yaba le-Congress last year. Yakhetha ubukhokheli obuyibo obukhona ubukhokhelwa ngu-President Emmerson Mnangagwa. I-Congress yaba khona, i-party iZANU-PF ilama-structures. So umuntu omele rikole abantu no-Secretary General we-party onguye owakhethwayo e-Congress. So ngokunjalo-ke akula nto enjalo, lokwala liphupho nje. Umuntu laye kade zama ukuvala into leyana ema-recalls ozama ukungani uphuma lokunye kuyinto okungani uhambelana nento yama-recalls laye i-CCC kube kanti i-CCC nezanu-PF amaphathi amabili atshiyeneyo. I-CCC mina engikwaziyo ukuthi ayizami ibe ne-Congress yiphathi engenama-structures. Yiko engikwaziyo ukuthi nxa sebethutha labo abathuthayo bathutha lani yinto ya
siyakuzwa kakhulu baba Gawule. Baba Mlalazi, ungamphendula khonapho.
Uqinisile, eZimbabwe sokugcwela izigangi kwezopolitiki. Izigangi esezingenela iZANU sezingenela le-TCCC. Ngilesifiso ukuthi alubana laba oGawule bazibona lalezi zigangi ezingenela ku-TCCC. Ngiyazi ukuthi uzaemphasiza ngendaba yama-structure, but i-point of interest isekuthini kungani kathi laba abantu bejongwe abezani beso interested ekuthini i-TCCC ibe lama-structures. Phela abephulanga mthetho ngokungabi lama-structures. Apolitika nje badinga izigangi zabo abangazisebenzisa abantu abazilambeleyo ukuthi bagijimise i-program yezani eyokudistabilize. Phela kabaqali sibabonile besebenzisa umnumzana uMondlora bamqeda politically kwaphela. Khathe sisebenza ngalo kuthiwa nguChabangu umfowethu siyamazi uGawule uyamazi kodwa-ke ngenxa yokuthi ulambile sebe-chethe i-advantage abantu bezani.
Naso-ke indaba khonapho-ke ingqobe kukhanya iyini baba Gawule, uyatsho lapho baba Mlalazi uthi lina yini elihlokozi inyosi lapha akukho kunye.
Hayi angitsho iZANU-PF ayihlokozi inyosi. Inyosi zivele zisegcekeni vele abantu luthi luyehla kuphela luzehlela luyeya phansi odlulayo zile zikhothela njengale kuthi futhi uluthi lwakhona vele lupho ngujegeleza nje nenyosi zakhona zivalekile akwazinto zisuzelwe umantwane lupho ngugeleza bangazitaphela odlulayo etaphela into engalamnikazi okukhona gips akula phathi emhlabeni ongaka mana kunike ngitsho le-ANC uyayibona even labo-South Africa obalibanilotabama-congresses kati iphathe njani nala-structure right nangu-ke gips okusokukhona oCabangu sebekhulumile uCabangu abantu bamphika bethu uCabangu aso-CCC namhlanje iCabangu oCabangu yibo ama-founders yamadoda asebenza kubunje iphathi le-MDC i-CCC ye babaadrodoba abantu kulokuzeni ku-MDC ngale i-MDC yasungulayo wabekhona uCabangu lawo yikho wakate sikhathi sebebephikisa bephikisa bathi uCabangu bamazi uCabangu umuntu we-CCCwa o-CCC uCabangu nxa yokuthi sebephume nento abaphume nayo bona baba ne-interim arrangement ababanayo ngesikhathi saba abanyele kube besithi bona into yakhona bayazi bathoni nabesitsho njalo kini bathoni okay i-operate without i-structure iphathe njani ngala ma-structures atsho phathi phela la iklabhu ingane iklabhu yabomama emakhaya lezo ingane le-constitution emalayini ine-village ine-constitution yilokuzelibani iphathe ngala constitution engala structure what kind of a party is that
khonapho-ke Mlalazi nanko-ke
engikubuzayo kuyi-one baba umbuzi ubaba uGawule kathi izanu inani lama-structures ewe-TCCC ukuthi balawo kumbe kabalawo bona bangenaphi
yasingeni ndawo
lapha lizwe ingxoxo lomnumzana Believe Gawule owebandla leZANU-PF lomnumzana Fortune Mlalazi webandla le-TCCC beqoxa lo Gibbs Dube. Lingakhohlwa ukulalela uhlelo lwethu lwanamhlanje asiyihluzeni bomama i-Live Talk olivalelisayo nguTabo Kancube.